Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umanyano we United Nations Human Rights uthi kumele kukhululwe bonke ababotshiweyo ngohulumente kamongameli Mnangagwa.
I-activism yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo.
Uhulumende lamhla uthe asisemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit ngomgqibelo, lapho eliZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abaningi abangena bengalamaphepha aqondileyo akuhlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lomanyane wamazwe omhlaba olukhangelane lamalungelo kazulu olwe-United Nations Human Rights luthi eleZimbabwe kumele likhulule abaphikisayo labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo besetheswa umlando wokwephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Kumbiko walo owethulwe lamhla uhlangothi lolu luthe lukhathazekile ngokubotshwa ukuhlukuluzwa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu labaphikisayo. Ezinye inhlanganiso ezigoqela i-Amnesty International lazo zikhuphe imbiko zisola kakhulu okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isithi isiphanyeke enkantolo ye-High Court isicelo sokuthi abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bavumele unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ARTUZ umnumzana Robson Cherry ayihlolwa ngodokotela. Kubikwa watshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare. Emaswinko amagqwetha la athi asekhweze njalo edalele High Court isicelo sokuthi isethekeli esivela eSzech Republic umnumzana Lukas Slavik akhululwe ngesibambiso sebail. Wetheswa umlando wokwethula umbiko okuthiwa yayingamanga. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo ezisebenze kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Zimbabwean government ilokuganga sikubona ikwenze ebantwini. Ngoba okokuqala abantu balamalungelo abo. Lokuthi kuthiwa kuyakuyisadings sokuthi abantu avalawo bona ali behamba abantu bebona ali begrupa bexoxa. Akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la amandla zesadings njalo isadings ayiqalisi ukubuya eZimbabwe. So khona ukuthi uhulumende abe sesitheni abantu bafuna ukutshengisela. Useqalisa ukuba nakube kubotshwa abantu mahlayana, kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi. Njalo ungananzelela kulala undoda olinyaziwayo lapho ozama ukundokotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo balinde bona amadokotela. Khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu langaye sejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bona udokotela ngaye ngogulayo. So le ndaba eyenziwayo uhulumende weZimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights nezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo. Li obona njani imibiko le?
Besibona ngathi kuqondile ngoba phela singakhohlwa i-United Nations ikhaya lokuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe. So sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo mbe leso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke. Kodwa ukuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sigijima maphambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ugu gila imikuwa nga kukangelele imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwa sinisikati uvalisikuna nzele uti kono ukulu nayo agula ufagazo ubambu wa wajesu mbabesi sikule sikati kutuwa bandu wafuna uchengzele kutuwa kase haba unante chengzele mwensi titi na kwa sikati ukulu mende ingoze kone utu na anda bandu baza kweza kono so kusenza kusiku nyeze la bandu ngayaba ila chani kutuwa kefute sikwela sikwela kumaduwe la bandu wakari kwa siye Zimbabwe ya fumanji kuta hai lawe nga wada upatika ushe uchengzele mwaba unwa kutuwa sinpini ngali supana ngali amele tatumalume mbua andazo damu so abantu labone ukuthi nanti ithuba lokuthi isathe nje uyibuyile alathi ke sibatshenze ukuthi akulohlubolo nje ingxenye nje abantu bemzini laba bangabozoxakula ngibona kulento embi into embi ebingenzala ukuthi ngakumbe kuthiwa abantu abafuna ukugcina uhulumeni.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibenti olwela ilungelo lezisebenzi ekunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni ekwabulawayo Lethabo Kancube weStudio 7. Siphinde saxoxa lo mnumzana Kutakwashe Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezanu PF eForever Associates Zimbabwe.
Zimbabwe government ilokuganga sikubona ikwenze abantu ngoba kokuqala abantu balamalungelo abo lokuthi kuthiwa kuyakuyisadingi sokuthi abantu avala abona ale behamba abantu bebona ale begrouba bexoxa akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la malidla zesadingi njalo isadingi ayiqalisi ukubuya eZimbabwe so khona ukuthi uhulumende abe sesitheni abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba nakube kubotshwa abantu mahlayana kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undoda olinyaziwayo lapho ozama ukuntodotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo balinde bona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu langayesejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bona udokotela nxaye ngokugulayo so lindaba eyenziwayo uhulumende wezimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights and ezinye iy'nhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo li obona njani imibiko le?
Besibona ngathi kuqondile ngoba phela singakhohlwa i-United Nations ikhangela ukuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe so sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo leso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa ngoba labantu abakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hatshi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke kodwa ukuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sesigidi maphambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi uvalisikunanzele ukuthi khona okukhulunywayo akula ufakazi obubambe kwakwajesu ngoba besizwa sikule sikhathi kuthiwa abantu bafuna ukutshengisela kodwa kase ababonani betshengisele engxenyesi titina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unanda abantu baza kwenza khonaku so kusenza kuhlukunyezela abantu engxenye abangela cala kodwa-ke futhi sesibuyela sesibuyela kumalungelo abantu ngakho ayikhosi yeZimbabwe iyavuma nje ukuthi hhayi lawe nxa ungada uphatheka kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesintwini nxa lihluphana ngale hambe lethatha umalume ngoba andazo lamo so engxenye abantu lababone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade nje uyibuyile lathi ke sibatshengise ukuthi akulohlubolo nje ingxenye nje abantu bemzini laba bangabozoxakula ngibona kulento embi into embi ebingenzala ukuthi ngakumbe kuthiwa ngabantu abafuna ukugenqa uhulumeni.
Lo mnumzana Kutakwashe Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla lezanu PF AFRs besecingweni Lethabo Kancube weStudio 7. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano weSADC Summit ngomgqibelo lapho eZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walomanyano. Lokhu kuphume emhlanganweni wabaphathi ntambo bakahulumende owe-cabinet lapho kugcizelelwe ukuthi amanye amalungiselelo la agoqela ukulungiswa kwezakhiwo, imigwaqo, inhlelo zamanzi, ezempilakahle lezokuxhumana ebulenjini. Imihlangano eyandulela umhlangano we-summit ngomgqibelo layo iyaqhubeka njengenjayelo. Ele-South Africa libikwa lisithi alilamandla okwenqabela eleZimbabwe ukuthi liqhubele umhlangano njengalokho okuthiwo libandla le-Democratic Alliance kulelo lizwe lisithi kwephulwa ilungelo loluntu okugcizelelwa ngabanye. Kodwa umnumzana Angriston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, uthi ngempela bakhona abafuna ukungcolisa isimo selizwe kulungiselelwa lomhlangano.
kuqhakathekile ukuthi sizwisise ukuthi iSADC yona yathifonywa ngama frontline states ngo 1980 yayijongene yayijonge ukuthi amazwe angase zansi kweAfrica ancedisane ekulwiseni lomncubuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa inhlangano njengabo DA beSouth Africa besizubuhlungu ukuthi eZimbabwe iya hosta iSADC summit ngoba bona vele kabafuni kube njalo ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulombuso wabacindezeli owabamhlophe. Mpinde ngikhulumeke ngabanye bethu abafowethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelilungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni le ethiwa i-activism. I-activism lokhe yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwasisikhathi bakwenze sibili baqale amapholisa. Amapholisa athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Gene Sharp olunye balwazi. Bona ukuthiwa how to bring down a dictator babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu. Kodwa iningi labo bakwenza ngoba kulenzuzo kulama donors abafaka imali, futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo suphiwa isicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa mahlayana njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi entolongwe abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu?
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukelwa ngamapholisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo ababanjiweyo yindaba singayekeli amadale omthetho acubungulise sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni beboneni. Nxa kuyikuthi kule balecala bazabugwetshwa, nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi sekuthiwa ngenxa yokuthi kuleyo kwenzakale lokhu iSADC summit amelanga yenziwe eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni, ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshwana kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho iSADC summit izaqhubeka yenza resolution ewenzayo next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo kanjalo. Thina sebe silokhu sigiqika phansi sidinga iattention sidinga le mali ngento yakhona.
Lo ngumnumzana Angiston Sivanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Intatheli izindaba eyaziwa kakhulu ngokwethula indaba zemidlalo uSimba Rushwaya kasekho. URushwaya owazalelwa esigabeni seBeshenhof Bridge wasebenza kumaphephandaba ambalwa agoqela awenkampani Associated Newspapers of Zimbabwe, Alpha Media, Zimbabwe Mirror, Gauteng Guardian, Le Manica Post. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Team Swati Hlongwane uthi ilizwe lilahlekelwe intatheli zindaba ekhaliphileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Thomas Kwayelo owayekhokhela abanye abahlamuki abeLord Resistance Army kwele Uganda usetholakele elamacala edlula amachumi amane i-44 agoqela ukudlwengula abesifazana, ukuthumba abantu, ukubulala abangelamacala, ubusela lokunye. Ukhoyelo uyawaphika amacala la esithi wayephansi komkhokheli wakhe uJoseph Kony owanyamalala ehlathini kwele Uganda. Umnumzana Vacheslav Gledov usibalukhulu wesabelo sabegorodi kwele Russia uthi abantu kabasavunyelwa kuhamba-hamba lokwenza abakufunayo kulandela ukuhlaselwa libutho lakule Ukraine eselihluthunele izigaba ezedlula amachuma isikhombisa i-74. Uthi isimo sokuphuthumayo lesi ese-state of emergency sisesabelweni sonke ngoba babhekane lesitha esihlasela ngamandla Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika, eleMelika lithele Iran lilakho ukuphindisela yiloba nini phezu kokubulawa komkhokheli weqembu leHezbollah ngele Israel osokudale ukuthi uhulumende weMelika ithumele imkhumbi yakhe yempi emhlubulweni weMiddle East ukuyafikela ele Israel. Ngomvulo omongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane labosowabo bamazwe abalisa ele Britain, France, Germany lele Italy ngwalolu daba ele Iran izawulolo. Lenqabile ukwamukela inkuthazo yamazwe angentshonalanga egoqela eleMelika lele Britain eyokuthi lingahlaseli ele Israel ngoba lokho kungaphehla impi ezaphatha amazwe amaningi. Kunyanga ezisanda kwedlula ele Iran like lahlasela njalo ele Israel iphindisela phezu kwezinye izehlakalo ezehlukileyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxela olandela izombusazo umnumzana Tim Muringai.
I-region wena le esithi Middle East singakhangela thina esikhonzayo oyesihambe emacaweni. I-Israel le-Iran they are cousins, so ukulwa kwabo vela kupheli. But kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel, those that are all over that region, lawo ngantu abazangenela abasponsor yiyona i-Iran. Siyakwazi ukuthi balama outfit ama militia maningi, so khonapho bazajika labo izikhali ngantwa ama rockets laphana anti bake bakwenza. Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability, so i revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama suicide bombs lama rockets lani, but sizabona kathesa ukuthi bazajika yini ama missile.
Kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel, iMelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel?
Esikubona kathesi ngantwa sokuchuchisa, ngantwa sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njoba ithumeze isikhali in the Middle East lakho kuzaba support for the Israeli government. Vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel, i-America is the guarantor labo bilitheni bayasebengenela. So ukuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndaba.
Akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran?
Amanye amazwe angathiwa they are aligned le Iran, ngathiwa ngamasuni faith bayangenela. Amashiite lamasuni is a differentiation countries akhona ngale oKatar labo South Arabia lani le Jordan. So oKatar labo Jordan ngathiwa bale faith e different, and then labo ba Israel labo Palestine lokunyonga ama countries okhona ngapho, Iraq layo nganto abale faith efana nayo le Iran. So bayasebencedisana ngoba impi zabo babelieve ukuthi babelwele uNkulunkulu, so khonapho nganto abazangenela just to help the brotherhood. Amazwe anjengabo Egypt lamanye ama Arab countries, they are always trying to help and mediate, but kusukusela kudala that place has been going on, it's a continuous war situation. Labo Lebanon lani. So yeah, iLebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago, so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya Israel. So yeah, it has the potential to engulf yonke region yona le. And then siyabona iRussia naye uPutin wayekhona ngale Iran, hayi kuyabungasamanga kahle. So yeah, kule potential to be a third world war khonapha mangu khangela.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe obexoxalo uNtungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Kweziphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abagoqela abadabuka Kuna iZimbabwe abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Kulabanye njalo abakuzase baxotshwa ngamapolisa endaweni eziningi ezokuthengisela impahla ishiyeneyo. Lokhu kuza ngesikhathi eBotswana likhala ngokuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni badala amacala esabekayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khonale kweleBotswana.
Amapolisa kwele Botswana kugwalo olukhitshwe kuyona le iviki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni ongekho emthethweni. Amapolisa athi udaba lobangena elizweni ongekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, Phalaphe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba ofana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe uthola amaphepha ohlala ukusebenza kwele Botswana uMnumzana Mthokozi Simpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sokunzima silama rates akhona sebuya ubuthumuthumu. Sebuya ubuthumuthumu and sokusenza abantu bagithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe. Special abangela maphepha. Sokusithi ubona abo abala maphepha labo iningi labantu bala maphepha ukuthi basebenze emafamu while isibe ngasebenzi khona emafamu.
Uthi lokho kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha ukusebenza uma betholakele bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhuni kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika masipala lezi ama consultant amapermits ngama 5000 pula ukhupha imali engakwenza ipermit uphinde uyayithathelwa ngoba akawusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lobuhulumende uthi angakutholi usebenza endaweni engayisiyo ubhethi permit yakwelinye company. Mhlawumbe ukuthi uyefinda something, ucharge something than ukuthi uyathathelwa ipermit.
Uqhubeke sithi incwadi zama work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele ungcono ukuhlangothi esifana lokusebenza emaplazini abongikazi lamadokotela kanye labachayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini wemhodizani wona oyingxenye yesigodlo seHaborone sekusungulwe umkhankaso wokukhipha bokuza okuthiwa abathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo ulungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Mnumzana Stiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapolisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilwilani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane unkosazana Irene Sithwayelo utshele iStudio 7 uthi abahlaliseki ngokuthi kumele belwele indawo labo kuza iningi lingabe eZimbabwe.
Mapodisa a dira sente go ya go ntsha batho ba rikisetsa mo mekgwatheng.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuza abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga ukuziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emisebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa iofisi kahulumende yesitatistics Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kunkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSaborone kwele Botswana.
Selokho sekudaba lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Lamhla sixoxa lonkosazana Queen Sowa oyinkampani ye-Rugare Hlalani Kuhle Medical osevule isibhedlela kobulawayo. Unkosazana Sowa uxoxa lo Cape Town Studio 7 ngendlelo zakhe.
Okwakhathesi sile special ese-renal unit ukugezisa inzinso. So ungasayina i-contract lathi sivumelane okokuqala effective treatment imahara. Sivili uyabuya patala half price. And then kweye sitatu ikolapo ya patala kona full price. Njalo sesi lo dogotela ose based erugare owe to dogotela.
Yes, ngati kubiza malini kono kukuluma ngako. Bantwa babuza.
Okay, isession ye renal is $145 per session.
Ye, umuntu ya benzuanu kona?
Baada mkezi sizizo. Baada kufara emtineni, kukalise ukezi zinzo zako ngoba mao ii renal patient, vele izinzo zabe zingasasebenzi kuhle. So umtina lwana ngokuthi unetisi ukuthi kukline izinzo zako.
Mm-hmm. Kulolu njalo hlelo olukona, izo kutoki ya kuba njalo telephone.
Yes, lo hlelo okubizo twa i home-based care, lapo esi kanyela kona kumbe ngoko kumbe ngkhulu kumbe ngumntwana kumbe isihloko endlini siyabe sibancedisa whether umuntu wakho uphathekile kumbe ufuna ukuthi siyehlala la endlini simncedise into ezinjengokuwatcha ukuayina ukupheka siyabhadala amabhili siyakwenza kumbe umuntu ophathekileyo labe ufuna ukuthi simncedise ukuthi ageze anathe amaphilisi abe tinjwa embedeni simuwatshela njalo siyakwenza khonoko.
Kubiza malini khonoko ke kusazana? So
kusukalisela from $10 ngelanga.
Kusiya fika ngapi?
So kusiya ngokuthi umuntu uphatheke okunganani.
Ye, jula sibili kona.
So kusiya ngokuthi kulabanye engxenye ababe lesifo secancer. So kusiya ngokuthi ufuna umongikazi oyedwa kumbe ufuna ababili kumbe ufuna abathathu. So kuyabe kufuna ukuthi sihambe siqoqisana laye singaqoqisana laye ikho ke sesibakwazi khona ukuthi izimali zakho na imalini kodwa kusukusela ku $10 kusiyafika ku $30 ngelanga.
Ye, abantu bakuxhuma njani nxa befisa ukuthi uye khona ngapha?
Siyatholakala ku website nxa befuna ukuthi behambe ku website yethu kumbe uma befuna ukuthi besitshayela ucingo inumber zethu ngu 078 135 4416. Ngizaphinda njalo 078 135 4416 i-mobile. Nxa befuna ukufona kanye esibhedlela between 8 and 5 inumber zangikhona ngu 00263 29 22 60571. Ngizaphinda njalo 00263 29 22 60571. La ku Facebook lingasithumezela imeseji siyahle siphendule khonapho khonapho. Sikhona la ku Instagram, sikhona la ku TikTok. So bengasithumela ama message khonapho siyahle sibaphendule. La ku WhatsApp njalo sikhona inamba lena lenye iphe yona ikhona ku WhatsApp.
Lowo ke ngonkosazana Queen Sowa umqondisi weRugare, hlalani kuhle, hlalani medical obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo we Studio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. Ku Studio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. I Studio 7 ngeyakho.
Jana na na na.
China.
Jana na na na.
China.
Jana na na na.
China na 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 na.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Live talk lamhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu elizweni ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba ele United Nations Human Rights luthi kumele kukhululwe bonke ababotshwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni ke amalungiselelo omhlangano weSADC. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.